Loko kuphume emhlanganweni wabehlanganiso eyeledris lentathelo zindaba owenzelwe ewoteleni eyenew ambassador besethula uphenyo abalwenzileyo ngomumo wezombusazwe lowezenotho ezimbabwe. Ingcwethi esebenzisana lalinhlanganiso uDr Prosper Chitambara uchazisa kabanzi ngophenyo lwabo lwesimo sezimbabwe.
Now we look at the first quarter treasury bulletin. It actually showed that government only spent about 4% of total expenditures on the social services.
Singakhangela ugwalo ndaba lokuqala kunyaka ezintathu zokuqala zomnyaka. Kusikhulisa ukuthi uhulumende isilinganiso sokune ekhulwini kwezokulondolozwa kukazulu okuvele kunganiki. Lokhu kusho ukuba kuyilezo nhlangothi ezilondoloza impilo kazulu eziyizo eseziphakanyiswe yile ndlela yokulungisisa umnotho welizwe uhulumende ayisebenzisayo. Iyasebenza yebo lindlela kwezokulungisisa udaba lokuswelakala kwemali esetshenziswa elizweni, kodwa lokhu akusho ukuba iyasiza ekuthuthukiseni inhlalakahle kazulu, ngoba vele kuzona lezo inhlangothi eziqondana lozulu lapho okuba lokusilela kwemali khona.
UChitambara uthi kuqakathekile ukuba inkokheli yelizwe idonsele cele linye laloba ilembono ehlukeneyo ngenjongo yokuqeda ubuyanga kanye lokuthuthukisa inhlalakahle yabantu, ikakhulu enhlangothini ezigoqela ezempilakahle, ezemfundo lezinye. Enye ingcwethi kwezomnotho eyeledris njalo uDr Clinton Musonda uthi kuqakathekile ukuba abantu babewazi amalungelo abo kwezomnotho nenhlalakahle ukuze banelise ukumthonisela uhulumende lapho ethe wehluleka ukugcwalisa iziqondiso zesisekelo sombuso.
A lot of advocacy was around political and civil rights.
Kube yikuba imfundiso eningi ibigxile kwezokulwela amalungelo abantu kwezombusazwe. UZulu akala lwazi olwaneleyo kwezamalungelo akhe kwezomnotho nenhlalakahle yakhe. Kungalesi sizathu ke siziphatheke kumkhankaso kulolu hlangothi. Sikhuthaza uZulu ukuba akuthola ugwalo lwesisekelo sombuso asifunde ukuze azi ngezamalungelo akhe kwezokutholiswa okuphathelene lendingeko zakhe.
Intatheli zindaba ebisemhlanganweni wabeledris lo uDesire Juma oloba ezimele upha umbono wakhe ngalolu daba.
Indlela esetshenziswayo ngumsa wekhanye and economic development ambona ukuthi kuleli lizwe lethu eleZimbabwe iyayenza, ngoba ilizwe lethu lelo alifuni umuntu ofundisa i-economics zethu wethu. Ufuna umuntu oyabe esebenzisa i-economics zoleziyana ezihambelana ne-situation ekhona kathesi kweleZimbabwe, ngoba kathesi izinto eziningi ungafaka unga-implementa ama-policies asemabhukwini ahlukuluza kakhulu abantu baleli lizwe, ngoba akuhambelani nempilo yona leyo le-economy yeZimbabwe ama-policies wona la ayenzakalayo lapho.
UJuma uthi kumele uhulumende alandele indlela zokuqeda kuyanga, afunde osekwenziwe ngamanye amazwe.
Kubuza ngakuqakathekile ukuthi kuqedwe, kodwa ngayikhona ngale ndlela okufakwa ngayo ama-policies afakwa ngu-minister ye-economy eminisayo, ngoba akusahambelani nokuhlupheka kwabantu, okwenzelela ukuhlupheka kwabantu ngendlela ephezulu kakhulu, ukuthi abantu sebedidekele ukuthi awusakwanisa ukuthi izwele ukuthi bathole okwaneleyo ama-basic needs empilo ema-daily lives abo.
Kungalesi sizathu ingcwethi kwezomnotho zisithi eleZimbabwe likulesi simo sezomnotho ngenxa yezinqumo uhulumende azithathayo ezingamsiziyo emizameni yokuthuthukisa umnotho welizwe. Zithi njalo ngaphandle kokuphuma namacebo okuqeda ukuyanga ebantwini, ukulondolozwa lokuhlonitshwa kwelungelo loluntu, kaziboni ilizwe lithuthuka liphuma kunkinga elibhekane lazo okwamanje. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngingumezi Sigama.